endabeni zethu lamhlanje lilogips dube umkhuhlane wesihudo ubulala umuntu kobulawayo sizahlolisisa okwethulwe ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangosha kanye lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube omayelana lokuthuthukisa umnotho welizwe lezimbabwe liza kwenelisa na ukuhlawula umthelo omutsha wokuthumeza imali lisebenzisa omakhalekhukhwini sokumele lihlawule 2 cents idola linye ngalinye nxa lithumeza imali ngomakhalekhukhwini kumbe lisebenzisa ama-RTGS ulive dok namuhla kuhlelo lobatsha ule-the connection sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi bayayithola na imisebenzi abatsha thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumagagazi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilos shortwave. Lingakhohlwa lokuthi ngopa 6 kulezinye indaba ekuseni. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.